Uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola utshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso. Yeso kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe subothiwe okungaqedakaliyo ukuthi ukubotshwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi yilizwe eli-independent, ilizwe elikhululekileyo. Akubonisi ukuthi yilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabosmith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikliyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi ba befuna nje uyethwesela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela ikuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleli sebahamba bahamba zange aziphinde sibabone. So angeke sithi ufuna ukwethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo. So la yinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operate ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kanya sibili it's a serious issue.
I-Blue Roof yindlu yebandla yini?